UMateyu isahluko samachumi amabili lane. Kwathi uJesu ephuma ethempelini esehamba, kwasondela abafundi bakhe ukumtshengisa izakhiwo zethempeli. Wabaphendula wathi,
"Liyazibona zonke lezi zinto na? Ngiqinisile ngithi kini, kakuyi kusala lapha ilitshe elilodwa phezu kwelinye elingayi kudilizelwa phansi."
Kwathi esehlezi entabeni ethiwa i-Oliveti, abafundi beza kuye bebodwa bathi,
"Sitshele ukuthi lokhu kuza kuba njalo nini. Isibonakaliso sokuza kwakho lesokuphela kwesikhathi siza kuba yini?"
UJesu wabaphendula wathi,
"Qaphelani lingaduhiswa muntu, ngoba abanengi bazakuza ngebizo lami besithi, 'Mina nginguKristu,' baduhise abanengi. Lizakuzwa ngezimpi lamahungahunga ezimpi. Khangelani lingethuki, ngoba lokhu kufanele kwenzeke, kodwa ukuphela kuzabe kungakafiki. Ngoba isizwe siza kuvukela isizwe, lombuso uvukele umbuso. Kube khona indlala lokuzamazama komhlaba indawo ngendawo. Zonke lezi zinto ziyikuqala komhelo wesikhathi esizayo. Lapho-ke baza kulinikela ekuhluphekeni, balibulale. Liza kuzonda izizwe zonke ngenxa yebizo lami. Abanengi baza kukhubeka, banikelane, bazondane. Kuza kuvela abaprofeti bamanga abanengi, baduhise abanengi. Ngenxa yokwanda kokubi kuza kuphola uthando lwabanengi. Kodwa ophikelelayo kuze kube sekupheleni, nguye oza kusiliswa. Leli vangeli lombuso liza kutshunyayelwa emhlabeni wonke, kube yibufakazi ezizweni zonke, andubana kufike ukuphela. Ngakho nxa libona amanyala encithakalo, akhulunywa nguDaniel umprofeti, emi endaweni engcwele, ofundayo kaqedisise. Labo abaseJudiya kababalekele ezintabeni, ophezu kwendlu angehli ukuthatha izinto ezisendlini yakhe, losemasimini angabuyeli emuva ukuyathatha ingubo yakhe. Maye kwabakhulelweyo labamunyisayo ngalezo nsuku, khulekani ukuba ukubaleka kwenu kungabi sebusika loba ngesabatha, ngoba ngaleso sikhathi kuza kuba khona ukuhlupheka okukhulu okungazanga kube khona kusukela ekuqaleni komhlaba kuze kube khathesi lo ungasayi kuba khona. Uba lezo nsuku bezingafinyezwanga bekungesiliswe muntu, kodwa lezo nsuku ziza kufinyezwa ngenxa yabakhethiweyo. Ngakho-ke nxa umuntu esithi kimi, 'Khangelani, nangu uKristu,' loba esithi, 'Nanguya,' lingakholwa. Ngoba kuza kuvela oKristu bamanga labaprofeti bamanga, benze izibonakaliso ezinkulu lezimangaliso, ukuze kuthi nxa kungenzeka baduhise labakhethiweyo. Khangelani, sengilitshelile ngaphambili. Ngakho-ke uba besithi kini, 'Khangelani, usenkangala,' lingaphumi. Loba besithi, 'Khangelani, usendlini,' lingakholwa. Ngoba njengalokhu umbane ubaneka empumalanga ukhanye uze ubonakale entshonalanga, kuza kuba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Loba kungaphi lapho kukhona isidumbu, kulapho amanqe aza kubuthana khona. Masinyane emva kokuhlupheka kwalezo nsuku, ilanga liza kufiphala, lenyanga kayiyi kukhanya, lenkanyezi ziza kuwa ezulwini, lamandla ezulu aza kuzanyazanyiswa. Kungikhona-ke kuza kubonakala ezulwini isibonakaliso sendodana yomuntu. Zikhale zonke izizwe zomhlaba zibone indodana yomuntu isiza emayezini ezulu, ilamandla lenkazimulo enkulu. Iza kuthuma izithunywa zayo ngokukhala okukhulu kokhona, ziqoqe abakhethiweyo bayo emimoyeni emibi, kusukela emkhawulweni omunye wezulu kuze kube komunye. Fundani umfanekiso emphiweni. Nxa ugatsha lwawo selubuthakathaka, luhlume amahlamvu, liyazi ukuba ihlobo seliseduze. Kunjalo lani, nxa libona lezi zinto zonke, yazini ukuba sekuseduze, sekusemnyango. Ngiqinisile ngithi kini, lesi sizukulwane kasiyikudlula zingakenzeki izinto zonke lezi. Izulu lomhlaba kuza kudlula, kodwa amazwi ami kawayi kudlula. Kodwa lolo suku laleso sikhathi kakho umuntu owaziyo ngaso. kanye lezithunywa zasezulwini lendodana ngaphandle kwababa kuphela ngoba njengasensukwini zikaNowa kuza kuba njalo ukufika kwendodana yomuntu ngoba ngalezo nsuku ezazingaphambili kukazamcolo babe sihle benata betata besendizwe kwaze kwafika usuku uNowa angena ngalo emkolweni babengazi kwaze kwafika uzamcolo wabakhukhula bonke kuza kuba njalo ukufika kwendodana yomuntu ngaleso sikhathi kuza kuba khona ababili ensimini omunye uzasuswa omunye achiwe kuza kuthi abesifazana ababili bechola elitsheni omunye asuswa omunye achiwe ngakho lindani ngoba kalazi ukuthi inkosi yenu iza kufika ngaluphi usuku kodwa yazini lokhu kokuthi uba umnuzana ebesazi isikhathi isela elizafika ngaso ubeza kulinda angavumi ukuba indlu yakhe ifohlele ngakho ke lani kehlalani lilungile ngoba indodana yomuntu iza kuza ngesikhathi elingasilindelanga pho ngubani umphathi wezinceku othembekileyo lohlakaniphileyo inkosi yakhe embeke phezu kwabendlu yayo ukuba abanike ukudla ngesikhathi esifaneleyo na ibusisiwe leyo nceku okuza kuthi inkosi yayo nxa ifika ifumane isenza njalo ngiqinisile ngithi kini iza kuyibeka phezu kwakho konke elakho kodwa nxa leyo nceku embi icabanga isithi inkosi yami ilibele ibisiqala ukuhlupa abayizinceku kanye layo idle inathe lezidakwa inkosi yaleyo nceku iza kufika ngosuku engayilindele ngalo langesikhathi engasaziyo iza kuyiqumaquma iyabele labazenzisi kuza kuba khona lapho ukukhala lokugedla amazinyo.